Ngendlela kokuyathabisa ukuthi indosi yehlile. But nxa kukhangelwa isilinganiso lesi, ifamily of six seyenelisa ukuthenga just an extra loaf of bread. Lapha ngizama ukuthi ngichasise libona ukuthi yebo kuyehlile, but akuyehlanga ngendlela sasikhangelela ngayo. Isikhathi esinenge intengo yamafutha ingakhwela, into zonke ziyavuka sezikhwele khonapho khonapho and across ama-sectors wonke. And i-percentage ezikhwela ngayo is by far indlela eziyehle ngayo khathesi. So njengehlanganiso emelela abathengi sithi yebo iyehlile, but ukuyehla lokhu ngesikhiwa singathi ku-insignificant. Sikhuthaza abamabhizimisi ukuthi babekwazi ukuthi umthengi lowo nguyoyenza ukuthi bona babe khona. Nxa kungela consumer akula provider of service, akula provider of goods. So kube le ndlela yokubona ukuthi ukomo le esengwayo bethatha uchago kuyo bayayisenga ngendlela yokuthi bazaqhubeka beyisenga even ilanga elilandelayo. Kungabe ukuthi sehle siyisihlenge namhla ihleyife.
Baningi yini osomabhizimusi abangafuni ukwehlisa intengo yempahla kumbe ukuthi ihlale injalo? Bayephula yini umthetho kumbe labo intengo yokuwoda impahla iyabadulela?
Lizananzelela ukuthi lapha eZimbabwe asilawo umthetho we-price control. Sake saba lawo umthetho lo 2007-2008, kwafakwa i-Price Control Act, izinto sezitshelwa ukuthi lokhu kuthengiswe ngemali leyi. But ngesikhathi sakhona sa-experience uswelakala kwempahla amastolo wonke kwasala kungela lutho ngitsho. So khathesi uhulumende azangafake umthetho we-price control. Kulama-social contracts okuvumelana phakathi kwama-service providers, ama-manufacturers, lama-consumers. Lokhu they are not price control, but indlela zokuthi sikhulumisane sibonisane ukuthi intengo ingaba lapha sibe ngesikhiwa bathi i-win-win situation. So laba abayala ukuyehlisa intengo abalacala, but bayawonela ama-consumers yabo, bayazionela bona labo ku-business yabo. Sisikhathi esiningi sitshela ama-businessmen ukuthi bengakwazi ukuthi i-consumer comes first before umthetho, kungaba lo competitor uzavala ibhizinisi yakho. So sikhuthaza amabhizinisi ukuthi ababe lobungani obuhle lama-consumers. Uhulumende sikhuluma la esikhathi esinenge siyabonisana, bayabuya bebuza ukuthi sibona njani sibanike. Into esikhuluma esikhathi esinenge ukuthi ihulumende ayimendele imithetho or even ukukhriyeyitha eyinye izakhriyeyitha ukuthi ibhizinisi kube le environment enhle ukuthi abantu bayenze amabhizinisi. Environment ingaba enhle kuyenza ukuthi amabhizinisi bakompite. Once singabala amabhizinisi akompithayo, bona ngokwabo they will regulate, bayaziregulate, ama-price azabonakala yehla.